Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 20 kuMpalakazi 2024. Igama lami ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abatholanga izigi component kumasalaries. Last time bekwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kukhanya ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi. Okwalathi esasazi ukuthi i-problem ingaphi.
Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azingatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izik.
Okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha. Ezinye izinto ngenxa yetechnology sokungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo olwezimra luthi solulungiselele ukwamukela izihambi ezivela emazweni atshiyeneyo ezizafika elizweni ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday sixoxa lo nomina ocula umculo we-Afro Jazz. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig. Zithi lokho ngokwesibili zingatholi iholo lazo ngemfanelo kulandela okwenzakale ngenyanga edluleyo. Iningi lithole imali yohlobo lwamadola eMelika kuphela. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana George Gubamatanga unobhala omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemali watshela inhlangothi zonke zikahulumende ukuthi zingaqhubi inhlelo ezinengi ngoba uhulumende uyehluleka ukuthola imali yohlobo lweZig eyawiswa isisindo libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngompandula. Abakunhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association bathi uhulumende wababikela ukuthi balakho ukuthola iholo kancane kancane ngenxa yokusilela kwemali yeZig. Sixoxe lo mnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ababalisi abatholanga izig component kumasalaries. Last time bekwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kukhanya ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi. Okwalathi esasazi ukuthi i-problem ingaphi sibili because thina as a union ne-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sike sabhala incwadi. Sicela ukuhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani ukuthi kona abanye bayathola izig component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo lokho kona i-problem ingaphi sibili. So kathesi sebephindile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama-zig component of i-salary. And abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabethethe i-spirit leziyana ezi-deductwa through i-salary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama-creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhadla imali leziyana and ama-creditors labana sebefaka ama-interest and lokhu kuyadisturba kakhulu ababalisi bayakhala okungayenziyo ukuthi kona asazi ukuthi kona uhamba njani okudaniseka kule ukuthi kona akula any explanation yebuyayo ngawule expectation and then expectation leyana kukhanya sokuba lama problems and okwakade sasazi siqonda ngapi
baba nyawunzi ngubani esingathili ke la khuluma laye okuhulumende ngodaba lolu
sike sakhuluma lo Tawungana Ndoro u spokesperson o Minister of Primary and Secondary Education u Tawungana Ndoro ku its conference ye PTUZ yena wathi yena hayi mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali because mina indaba zemali zikhulunywa nge Ministry of Finance so ukuthi kona kuhamba njani I will be going above the board kumbe not following i protocol so kasinikanga indulo. Unfortunately, the minister was represented and we could not get any information from anyone. So, kathesi mina as a provincial coordinator, this is the only information engilayo. Ukuthi kona abalisi bakhulu badanile ukuthi kona bazuzanga izig component of his salary kulama banks amaningi. Sike sayenza isurvey as a union and we find that more than 75% of abalisi abazuzanga, except only a few ama banks like ECBZ ikanya batholile. But amanye ama banks wonke laba go Agribank, I think labo NMB kutakona izig component ayikho and up to now akula an explanation.
Umnumzana Neva Nyawunzi ukunhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange. Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla unike abanye abalimi amaphepha okuboleka imali emabhanga phansi kohlelo lweLand Tenure Implementation Program. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi abalimi abanengi besithi kabenelisi ukuthola imali emabhanga ngenxa yokungabi lamaphepha aqondileyo okuboleka imali. Kodwa amanye amabhanga athi akutsho lutho okwenziwe ngumnankakwa namuhla ngoba akukachazwa kuhle ukuba amaphepha la atshoni njalo alesisindo esinganani sokuboleka imali yokuqhuba amabhizimusi emaplazini. Okwamanje abalimi phose bonke abathola umhlabathi phansi kohlelo lokuhluthunela abamhlophe umhlabathi olwaqala ngomnyaka ka-2000 balamaphepha abizwa ngokuthi ngama-lease agreements okutsho ukuthi umhlabathi lo usezandleni zikahulumende hathi ezabo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlawulisa imithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solulungiselele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zabantu abakhangelelwe ukungena elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kuvame ukuba lokukhonona okukhulu abantu besithi izihambi ziphoziswa izimra ukungena emngceleni ikakhulu eBait Bridge lase Plumtree. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana abekezela amajokojoko umphathi ntambo wezimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe ukuthi sebelungiselele ukuthi bamukele isihambi emngceleni etshiyeneyo. Ekhuluma le-Studio 7 umajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isihambi ezingathola khona usizo lwezimra emngceleni kwimizamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
As the Zimbabwe Revenue Authority, we have put in motion various
njengezimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu emngceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafastela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokumnyana kwezimoto njalo ezinye izisebenzi zezimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abatshayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto we-temporary import permit State. UMajokojoko ukhuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi leZimra.
This will also allow them, as I have said, to be able to complete and register the TIP.
Silakho ebulenjini lapho abachayeli abangazenzela iTIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathise ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abachayela besuka kwele South Africa kudingakala ukuthi bayelibele incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga, besithi lokhu ngokunye okudala ukuphuza okungadingakaliyo. UMajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto ingatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabeZimbabwe bahlala kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabena yena usola iZimra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befike e-border bengafiki behlala isikhathi eside, bengahle ba-apply online. Kumele ukuthi ngabavunyelwe ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi uma befika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle ukubhadalwa i-TIP ebulenjini, uMajokojoko uthi iZimra ikusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo kodwa hatshi kuleli khefu. Okukomithi yabona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, umnumzana Sifas Chuma uthi okudala ukuphuza emngceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama line amade e-border ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha ezinye izinto ngenxa ye-technology. So kungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office, futhi usuka lapho uvele yonke into isi-right amaphepha sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, umnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elichisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa isikhathi eside emngceleni.
Kusuka kube kubi impela, kusuka kube kubi ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi emakuma ephakathi emaofisini emele kwezene kuma counter ngale abantu thola bebalujwana. Yimbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi ngawuhulumende nxa engakunanzeli ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili nxa kuyiBotswana iSouth Africa, iBotswana Zimbabwe, iSouth Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo kungasiza kakhulu lokho.
Awungacaci ukuthi sekusondele ilanga leKhisimusi, imngceleso ke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka. Iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. iZimra kayitsho ngokuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani ikakhulu besebenzisa umngcele we-Beitbridge kanye le-Plumtree, yona iyophithizela okudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele we-Beitbridge ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Amapolisa athi abantu abalichumi bafele engozini zomgwaqo kuyonale iviki ngesikhathi ikhefu leKhisimusi lelomnyaka omutsha esesondele. Nyakenye abantu abafika phose ikhulu lamachumi amahlanu 148 bafele engozini zomgwaqo ngesikhathi salelikhefu. NgoLwesithathu, umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu umnumzana Felix Mona usungule uhlelo lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe olukhuthaza uzulu ukuthi engatshayeli ngesiqubu olulendikimba ethi normal speed meets every need. Ingozi eziningi zibikwa zibangelwa ukungatshayeli kuhle, imota ezifileyo kanye lemigwaqo emibi. Abanye abafela kulezi ngozi babikwa besifa ngenxa yokuswela usizo oluqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo sebenza lenkampani ehlenga abawelwe yingozi St. John Ambulance Zimbabwe umnumzana Lovson Hopo.
Okuqakathekileyo okokuqala yikuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyatshayela eyakho imota kumbe udlula uhamba ngenyawo kumbe ngezinye indlela, okumqoka yikuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile akazifaki endozini ngoba esikhathini esiningi sathola ukuthi sinakwenzakale indozi yemigwaqo izimoto azazisiso ukudlula mathayana nje zingasakhangeli ukuthi omunye uhamba njani kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi futhi phezu kwakhonokho so ngakuzwa ukuthi umuntu udlula ngemota yakhe kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe ayicishe athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni kumbe ekuncediseni labo abalimeleyo okungaba yi-first aid kit.
Umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani?
Esikhathini esiningi kuyaye kulabantu abayabe begombolezile khonapho bekhangele ayazethatha imifanekiso kumqoka ukuthi azinike njengomhlengi njengomuntu okwazi esingathi yi-first aid okuyinto esikhangelele ukuthi umtshayeli wonke olecengele ukutshayela imota elizweni kumele abe esazi i-first aid. Kumele umuntu abe kuphika phansi esingathi kuba pound khona ngesikhiwa ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo zona imota ezingene engozini le zicitshiwe yini bacitshe amakhiye ama-handbrake aba-oni zafakwa kumbe lezinye emavirini ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho imota engene engozini ilikhamba ingananzelela umuntu isigqoke abanye abantu kumbe kuthi kuqamuka umlilo khonapho so kumele abantu bafake abalimeleyo bafake lapho okuphephe khona ngedisa-ke bekhangele ukuthi balimele njani bancediswe kubize le-ambulensi ukuze
ibizwa njani le-ambulensi njalo ngubani obhadalayo nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlinga abantu
kumele abantu bafonele i-ambulensi esingathi kumele abantu bafake beseze inombolo zama-ambulensi athiyathiyeneyo emafonini abo lapha ezimbabwe kulama-ambulensi ambalwa agoqele esenjena-ambulensi omanzi o-8 o-emrad o-CT Ferrari, futhi okubulawayo futhi okumutari futhi okugweru lamanye athiyathiyeneyo kodwa ikhona okuthiwa yi-emergency number leyani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhalwe emergency calls only uyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo uyakwanisa ukuthi atshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayo isimo esiyingozi kumbe ungakwenza ukuthi umuntu usebenzisa i-econet for example njengomzekelo ungafonela u-112 i-emergency number yena leyo.
Umnumzana Lovson Hopo usebenza le nkampani ye-St John Ambulance Zimbabwe ubexoxa lo Tabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende waseMelika ulakho ukuvalwa namuhla ebusuku ngenxa yokudonselana okukhona phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-budget. Kodwa kukhanya abakubandla lama-Republicans bathi sebethole amacebo okwabela ingatsha zikahulumende imali okuza kwenza ukuba uhulumende engavalwa. Elemozambique seliqalisile ukulungisa ezinye indawo ezisanda kubhidlizwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Chido elabulala abantu abedlula amashumi ayisikhombisa kunsukwana ezedluleyo. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika. EleMelika selenze ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwaba yinto ebaluleke kakhulu kunhlelo zalo. Wonke umuntu kuyo yonke indawo ufanele ukuthola amalungelo ayinsika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni wokupha labo abalwela amalungelo oluntu imivuzo owe-Human Rights Defender Award Ceremony. Uthe Kungenxa yokuthi siyazi ukuba ubaluleke kakhulu kithi umhlaba lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abantu. Njengoba iminyaka emine edluleyo ikuvezile, amazwe wonke ahlonipha amalungelo azinzile, avikeleke kakhulu, futhi alokuthula, angabalingani abathembekileyo, angabaphathi abangcono bomhlaba wethu. Abathole imivuzo yokulwela amalungelo oluntu lonyaka ngabantu abalesibindi abatshengise ukuzimisela ngokuthatha amanyathelo ayingozi ukuze bavikele amalungelo omphakathi. Omunye wabo nguJuana Alicia Ruiz. Ngemva kwempi yomdeni yakwele Colombia, uRuiz wabamba iqhaza labanye abesifazana esigabeni sakhe. Basungula uhlelo lokuthunga olokuphathisa labo abahlukunyezwa ngesikhathi sempi ukuze balibale ngalokho okwabehlelayo. Kwele Ghana, u-Ebenezer Phega lenhlanganiso yakhe basungula uhlelo lokulimukisa inkulungwane lenkulungwane zezitabane ngokwenzakala nsuku zonke ukuze zizivikele ekuhlaselweni ngamaqembu azizondayo. UMary Ain Abunda wafulathela umuzi wakhe kwele Philippines, walubhekisa kwele Kuwait, lapho afika wasebenza khona ezindlini egqilazwa njalo ehlukuluzwa. Wabambana lezinye izisebenzi basungula inhlanganiso ekhankasela amalungelo abasebenza ezindlini, kanye lezisebenzi zakwamanye amazwe kwele Kuwait. Kwele Azerbaijan, uRufat Safarov waqanjelwa amanga wetheswa icala lokufumbathisa, njalo wathonisiswa ngendlela engaqondanga, wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye. Ekukhululweni kwakhe wasungula inhlanganiso yokuphathisa abantu abahlukuluzwayo ngenxa yokuthi balwela amalungelo omphakathi. Uhulumende usembophile njalo wamvalela ngoba ubedinga iviza yokuza eMelika, kutsho uBlinken. Uqhubeke wathi, uhulumende wele Azerbaijan kumele ekhulule uRufat ngokuphangisa kanye lentatheli zindaba, abalwela amalungelo oluntu, abamabandla aphikisayo, kanye labanye bonke ababotshwa ngaphandle kwezizathu. UThulani Rudolf Maseko wanikela impilo yakhe yonke kumkhankaso wokulwela amalungelo oluntu kweleSwatini. Mhlaka 21 ngoZibandlela 2023 wadutshulwa wafa esendlini yakhe. Akekho osebotshiwe phezu kwalokhu. Abanye abathole imivuzo bagoqela u-Aida Jumanazarova wakwele Kyrgyzstan, uMang Re Lian wakwele Burma, kanye lo Amparo Cavajal wakwele Bolivia. Kulabo abathole izicoco esibahloniphayo namuhla, kubo bonke abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubeke lingumzekeliso. Qhubekani livusa umhlonga ngesibindi lisitshele lapho esiphambanisa khona, kutsho uBlinken. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani, sanbonani Studio 7, sanbonani Studio 7. Kunye nabantu bonke abalaleleyo, jabulela kakhulu iphathi yami enkulu izaphu inkulu ngoba ngiyifounder yokuthi abantu bebona indlela yokuthi hayi thina besifuna lokhu. Manje ilizwe labuya ngendlela erongo ngebackdoor. Izaphu yona yevele efanele ukuthi buse bani asize ehlazweni olungaka. Namanje-ke njengoba izaphu ikhona, joyinani izaphu khona lizaphumelela ngoba namanje ngeyi-17 zika December yibisenza 63 years izaphu bantu bakithi iphathe enkulu ayisho phathe edlame iphathe ngokuthula bonke laba bantu ungazi umuntu ethi mina ngangiyizipra bani uqonde uyahlanya uyabe ehlanya phambi nekhanda ayisho umthetho wezaphu lo izaphu ayiphostela abantu umlilo otshani bantu awusithi ndawo joyinani izaphu kathesi ukuze umbuso uyengaphi ebantwini kumaprovinsi wonke indawo zonke siyacela lijoyine izaphu izaphu yiphathele okuthula asophathele amawala asophathele umsindo siyacela joyina nezaphu khona lizaphumela thank you
ukhuluma ngobekani maxhasa 227 bizne i-drone indaba ye-drone asifuni nakuyiso i-drone juthi iwar war and i-drone yinto ebona into esekudeni why sokuliwa yini ngitsho ukuthi nama-border jumper why i-drone ifesana ne-border jumper i-drone ingafesani nomuntu olwanda yiwar phela sokuliwa nathi thina ama-civilian ngoba sinazikhali sichashela e-South Africa
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi odume kakhulu kuzwekazi le-Europe uNomina odabuka ePlumtree osehlala kwele Germany igama lakhe lokuzalwa nguPamela noThando Bulu namhla usiphathele idlalate lakhe elitsha elinesihloko esithi Angel asizweni exoxa lo Ezra Chisa Svanda we-Studio 7.
Umnyaka ka-2024 ungumnyaka ophumeleleyo kakhulu kuPamela kwezomculo. Abalaleli bakwamukela amabhulu.
Salibonani lonke igama lami nguNomina, uNomina uphuma eChangwa ePlumtree ikho lapho engazalelwa khona. Ngakhulela eGaborone eBotswana ngasensi emazweni eGermany. So namhlanje mbuyile nge-album entsha ezayo. I-album le ibizwa kuthiwa nguAngel Ingilosi. Baby
uNomina uthi usebenze labanye eGermany, South Africa leBotswana ekuphikeni idlalade lakhe elitsha esiliphakulela lona namhlanje. Lona ke liyahlakaza.
I-album le inengoma ezingu-4. Kuzona ingoma lezo ezingu-4 ngisebenze lo nokwazi i-title yangkhona yengoma leyo kuthiwa ngu-Destiny. Ngasebenza lo Bongo Beats kwengoma okuthiwa ngu-Bona Boy. Ngasebenza lo DJ SK engomeni okuthiwa ebusuku lo addiction engisebenze ngingedwa benke ngahlala eSouth Africa bengikuthola njalo ngasebenza leso sikhathi ukubana ngishute lama music videos ayengoma zami
Jabule kakhulu uNomina ngokukhethwa ngabalaleli bemculo wetsheni emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi oculo kulohlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
Okwakuqala bekuyi-best music video in 2024 engoma yami uRaisa Rice. Yela umanje sanchoko so hayi ngoma le yayichaya kakhulu ase-South Africa so i-video yashutwa ngu-Kyle White i-video engakhulu eyaba ngesithathu ke kuma-votes okwesibili bekuyi-best international act abinayo kwamanje ngo-December mhlaka-2 le award ngayiphiwa ngenxa yesiphiwo ekuhlabeleni ukuzimisela lokuhlanganisa amasiko achiyeneyo emculweni wami
uNomina sasa ulomcimbi wakhe eBotswana okuthiwa yi-homecoming ezothakazelela unqoba kwakhe kuma-awards yabonga uzulu ngokumsekela phosela izwi ungakuhambi Nomina
ngiyabonga kakhulu bonke abancedisileyo labavotileyo labandandelayo kuma-social media ami so keep on lincedisa ncedisani abaculi ukubana sikhule sihlabelele ingoma ezimnandi lati sikhululekile sijabulile.
Umculo wakhe unomina osezingeni eliphezulu njalo uthi kabuyeli emuva kwezemculo uye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Belasonto enhle kini lonke libele khisimusi enhle engelangozi liziphathe kahle igama lamungezwa Jesus Banda.
Awusuka madoda intokazi yakwethu Pamela noThando Bulo nsikana wakagetshenge kuPlumtree Plumtree. Kwanele mthaka zomuhle lingakhohlwayo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngengozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi olivaleliswayo ngontungamilinkomo lilanga.